Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela emoyeni ngenjabulo ngolwesine mhla zisishiyagalolunye ngonhlolanja 2017 nguntungameli Nkomo.
Hello Chris Gande.
Endabeni zethu lamhlanje.
Umfundisi Ivan Mawarire ukhululwe ejele lechikurubhi lamhlanje ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail eyamadola angamakhulu amathathu.
Ubuhlungu kakhulu ukuthi sesizifike iminyaka emibili uDamara engakabi kwaziwa ukuthi ungathi kumbe wathathwa ngubani. Kuyatshengisa nje egcekeni ukuthi uhulumende ewezane PF nje kazimiselanga ngitshela kancane ukuthi nje agcine lokulondoloza impilo kaZulu walapha eZimbabwe.
Olwela amalungelo oluntu owathunjwayo umnumzana Itai Zamara namhla ofikise umnyaka lenyanga ezilichumi lanye enyamalele kungazakali ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na.
UZulu wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe nguhulumende lokubeka eceleni iziqondiso zomthetho eziphathelane lemithelo ehlawulwa ngabathenga ukudla iVAT.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Olwela amalungelo oluntu umfundisi Ivan Mawarire ukhululwe ejele lechikurubhi lamhlanje ngemva kokuhlawula imali yesibambiso ebail engamadola angamakhulu amathathu i-$300. UMawarire obegqoke impahla ayezigqoke emhlazana ebotshwa ngensuku ezithoba munwemunye ezedluleyo ubonakale ephuma egedini lechikurubhi remand prison ngabo 1 emini engena emoteni yamagqwetha akhe okwenze kwabanzima ukukhulumisana lentatheli izindaba. Njengoba ubetshengisa ukudinwa ubotshelwe udaba lokutshotshozela uZulu ukuvukela uhulumende kodwa uyalilandula leli cala.
Olwela amalungelo oluntu othunjwayo umnumzana Itai Zamara namhla ofikise umnyaka lenyanga ezilichumi lanye enyamalele kungaziwa ukuthi ungaphi lokuthi usaphila na. UZamara wayevame ukutshengisela e-Africa Unity Square labangane bakhe eHarare besola umbuso kamongameli Mugabe. Wathunjwa ngosuku lwalamhlanje ngomnyaka ka-2015 ngabantu abanakanelwa ukuthi basebenzela uhulumende kaMugabe. Omunye wababevame ukutshengisela loZamara umnumzana Charles Nyoni uthi kuyadanisa ukuthi uZamara lokhe engaziwa ukuthi waya ngaphi. Uthi njalo amapolisa kazimiselanga ukumdinga ngesizathu sokuthi mhlawumbe ayakwazi okwenzakalayo kuye.
Kubuhlungu kakhulu ukuthi sesizifike iminyaka emibili uDamara engakabi kwaziwa ukuthi ungaphi kumbe wathathwa ngubani. Kuyatshengisa nje egcekeni ukuthi uhulumende ewezane PF nje kazimiselanga ngithela kancane ukuthi nje agcine lokulondoloza impilo kaZulu walapha eZimbabwe nje. Into edanisayo sibili and into ebuhlungu etshengisa nje ukuthi vele kasinakukhululeka lapha eZimbabwe.
Umthethwandaba wawuthe wona amapholisa kumele asebenze lemuli yakoZamara abe eyazisa ukubana sefike ngaphi ngocwaningo lwawo. Ayakwenza yini lokho?
ngiyitshela kancane umthethandaba owaphezulu kusikisela ngilanga lapho irileya eyayenziwa khona amapholisa lapho eZimbabwe kazange ngitshela kanye asebenze ndawonye nemuli eyakodamara nje. So into etshengisayo vele ukuthi bona kabazimiselanga ukuthi balandele umthetho kumbe bamdinge nje ngendlela etshengisa ukuthi ba-serious.
Lokho elilethemba yini lokuthi uyaphila lapha khona?
Yabona mnumzana, thina njengabantu akade sisebenza lo damara, akade sihamba lo damara, ithemba ukulilahla asikwanisi ukulilahla nje asingeke salilahla nje. Kodwa nje okwakathesi nje sokumele lathi-ke sibuye esingathi ngasesikhiweni yi-reality eyokuthi heyi iminyaka isize ifike ibe mibili umuntu engabonakalanga engaziwa lokuthi waya ngaphi. So sokusitshengisa nje egcekeni ukuthi hhayi omunye wethu ukuthi singase sambona nje kuyabe sokufuna nje umusa kaThixo nje ukuthi singakwanisa ukumbona, kodwa hhayi ithemba ukulahle asingeke sayinayo.
Imuli yakhe yona iqhuba njani?
Imuli nje iyaphila ngokugcinwa nje kanye lokuncediswa nje ngumnawakhe kayithayi uPatson labanye labo abancedisa yilokhu abakwanisayo ukuthumezela ukudla kanye nemali. Sibona nje ezinye izizalwa zalapha eZimbabwe ezise-America zake zathumela imali yokuqalisa iprojekti yokugcina inkukhu. Leyo projekti layo kathesi lokhu isiya phambili, yikho lapho abaphila ngakho khona imuli. Kodwa nje sonke siyakwazi ukuthi ukuthi abantwana bephile kakuhle emzini kumele ubaba wabo lomama bonke babe bekhona.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabantu ababevame ukutshengisela lo itayitsa, mara yena osefikisa iminyaka phose emibili ethunjiwe kungazakali ukuthi usaphila na.
Ele Botswana lithi lizimisele ukukhangelisisa udaba lokuncitshwa kungela sizathu kanye lokuphuza ukunikeza amaphepha kwabokuza abadinga amathuba emisebenzi kwele Botswana. Kulenani eliphezulu eZimbabwe elikhala ngokuncitshwa amaphepha eBotswana lisithi adiphiwa izizathu ezizwakalayo. Intatheli zindaba e-Studio 7, uMartin Ngwenya usethulela lolu daba ngugcweleyo eseGaborone eBotswana.
Umphathi ntambo obona ngezemsebenzi eBotswana, umnumzana Edwin Batsu, uthi sesifikile isikhathi sokuthi kukhandisiswe indlela ephuzayo yokunikeza ubuza amaphepha okuhlala kanye lokusebenza kulelo lizwe. UBatsu ukhiphe umbiko othi ugatsha lwakhe seluqale ukuhluza amasinya ezicelo zencwadi zokusebenza lokuhlala eBotswana, esithi akazwisisi ukuthi kungani bekulokuphuza. Iningi labeZimbabwe belikhala ngokuncitshwa kumbe kwesulalwa incwadi lezi kungela sizathu. Umzana Andreas Mpofu uthi linyathela abalamukelayo ukuthi uhulumende ahluze indlela aphatha ngayo indaba zencwadi zokusebenza eBotswana.
Kuyabongeka kakhulu okwenziwe nguMinister Batho, ngoba siyazi ukuthi kudala wawuthola ukuthi umuntu e-apply namhla kuthatha inxele 6 months ungakatholi impendulo, and by that time inxele bephendule bethu uya-rejected. Kungcono ukuthi even ma beku-rejecta benze in a short space of time ukuthi ukhona ukuthi la u-aphile, even nxa beku-rejecta futhi aphile kukhona ukuthi ungayenza amanye amaplani within a short space of time.
Uthi ngitsho lamankampani abaqhatshayo agcina idela inhliziyo uma kuthatha isikhathi ukulungisa lezi ncwadi ungenza umuntu alahlekelwe umsebenzi.
And it's also good for in terms of ukuba employed. Ama-companies ayathanda ukuthi ethe ewuqhatshile namhla ibe sehlala 6 months bele kumele ukuthi umuntu ethole i-permit. I think it's a very good move. It shows ukuthi they've been listening, bayalalela isikhalo sabantu abaningi, and singathokozela nje sibabonge nje ukuthi they've heard our cries.
Umphathi ntambo Batsu uthi uma kulezicelo eziningi zencwadi lezi iqula elakhethwa nguhulumende ukuthi lihluze lezi zicelo kumele lihlale noma kabili ngeviki ukuze konke kwenziwe ngokuchecha. Uhulumende weBotswana uchuthuzwe ngamabandla aphikisayo esithawula sizathu sokuthi kungani abokuza betshelwa ukuthi bazosebenza kumbe ukuvula amabhizimusi kuthi lapho befika bencitshwe incwadi zokusebenza kumbe ukuhlala eBotswana. AbeZimbabwe ibaba lenani eliphezulu balabo abadinga incwadi zokusebenza kumbe ukuhlala eBotswana bedlula inkulungwane eziyisikhombisa kwabokuza abafika inkulungwane ezilithumi. NginguMartin Ngwenya owendaba zeStudio 7 ngeseGaborone kwele Botswana.
Uzulu weZimbabwe wamukele ngenjabulo inyathelo elithethwe ngohulumende elokubeka eceleni iziqondiso zomthetho eziphathelane lemithelo ehlawulwa ngabathenga ukudla phandle kwelizwe eVAT. Lumthetho ubusubangele ukuqonga kwemithelo yokungenisa ukudla okufana le-rice, amajarini, amahewu, inyama lokunye. Abeza amabhizimusi labo bedlulisela phambili lindleko ngokukhweza intengo yalokhu kudla. Ingcwethi kwezenotho zithi uhulumende ubethethe inyathelo lokukhweza intengo yokudla engaqalanga ukukhulumisana lomphakathi kanye labakuzigaba zonke zempilo ezikulomsebenzi.
Good Life Talk lamuhla kuhlelo lwabesifazane ayisihluzeni bomama sixoxa ngamabandla akhokhelwa ngabesifazane njalo lemizamo yokuthi kube labesifazane abaningi abangena edale lephalamende.
Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo.
Ale yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ele Pakistan liqwayise umakhelwane walo i-India ukuthi iqhubeke ngoku kuphelisa uhlelo lwayo lokulungisa izikhali ze-nuclear kulakho ukudala ingozi hatshi emhlubulweni lokuphela kodwa lasemhlabeni jikelele okuyinto elandulwa ngele-India ukuthi lilungisa lezi zikhali lingalandeli iziqondiso zesilinganiso esabekwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba United Nations.
Umthethwandaba we-High Court kwele Kenya usunqume ukuthi inkamba enkulu yeziphepheli eyedadabu ingavalwa. Lesi sinqumo siphambana lenyathelo ebeselithethwe nguhulumende wakulelo lizwe elokuthi linkamba eleziphepheli eziningi ezabalekela impi yomdeni kwele Somalia ivalwe ngoba idala indleko enkulu.
Lanqa ukudabuka phakathi kwamabandla ezombusazwe kungasonto entsha ukuphoselana aqatha ukusebandleni leZimbabwe People First osokusobala ukuba kuzenzakala ukuthi ibandla leli lidabuke phakathi sekuchiye abanye bemangele. Ibandla leZimpf elikhokhelwa ngunkosikazi Joyce Mujuru belikhangelelwe ngabanye ukuthi lizathwalisa nzima ibandla leZanu PF ikakhulu emaphandleni ngoba inkokheli yaleli bandla ivela kubandla leZanu. Kodwa kathesi sekukhanya sobala ukuba alisoze lithole usekelo oluyangaphi leli bandla. Sixoxe lengcwethi ecubungula izombusazwe omnumzana Mlamuli Nkomo endawonye lesiphathamandla sebandla leZimpf umnumzana Max Mkandla onguye osungula lingxoxo.
IZANU laye ixexebuka kuzaphu kwangena isandla sabelungu i-CIA yasetshenziswa yakhupha abantu ukuthi istruggle isikhokhelwa yizaphu kulibandla laliqinile ingazane liyadeda kubuyela ngaphansi until such a time ngabana be-recover lokho babefunga ukuthi bebe yikho khona. So ke lokhuyana kuyinto eyimvelo i-MDC layo yabakhona ilibumba kodwa ekugcineni yaxexebuka isikhanyelane nokuthi isithola umbuso. Namhlanje yabona lezaphu yona leyinye leyiphinde yaxexebuka kuzanu ngemva kwe-unit isikhokhelwa ngudabengu. Ukhangele yobosiphepha yona liyana ixexebukile laphana iphuma kwi-MDC yama laphana yaxexebuka yona yodwa phakathi laphakathi yaba laphana. So kuthi sokungumkhuba wangikhona vele ukhona so ungazani bathethela ngakho isizathu kuyisona leso nje ukuthi kuba khona abanye babe sentshenziswa iregime khona lapha.
Mnumzana Nkomo, ungasitshela ukuthi wena ngokubona kwakho ukuxexebuka kwamabandla lokho esikubonayo ikakhulu sikhangela lokho kusanda kwenzakala kubandla leZimbabwe People First, ungathini wena?
Into le iyadanisa, kodwa ngolunye uhlangothi ungathi ukuswelakala kwama-principles ukuswelakala ngezinye indlela lokhu ngesilungu kuthiwa yi-ideology ebambanisa inhlanganiso. Inhlanganiso eziningi ngathi zikhonza kakhulu lo okhokhelayo ukwenza ukuthi mhlalo ejabulile izinto ziba right, engazunda izinto zingahambi kahle. Enzama ukutsho ukuthi akula culture, akula ukusebenzisa umthetho ukulawula inhlanganiso okubusa inhlanganiso. So kungathi inhlanganiso lezi sezaphesonalizwa kakhulu, seziphila ngokuthi umkhokheli ucabangani. Namhle ngavuke efuna ukuxotsha ubani uyaxotshwa, sase ngavuke ecabanga lokhu. Kungathi abantu abajoyina ezombangazo nalabo abazikhokhelayo umbuso we-constitution kungathi awukabaluleki ebantwini, okuyinto edanisayo ukuthi kanxa abantu bengafuni ukukhokhelwa ngama-constitution befuna ukukhokhelwa imizwa yabo, ikusasa yelizwe ingabi.
Nanko umbuzo, Mnumzana Mkandla.
Yeah, hayi ngiyavumelana naye uNkomo. Kodwa ukuqakathekile njengoba sitho khona ukuthi isisekelo sebandla sona esiyiso somthetho webandla i-constitution ibambana le-policy, le-ideology. Ngakho-ke khona lokhuyana njalo kungathi kumile laphana abantu bekwethule khona lokhuyana. Kuqakathekile njalo ukuthi khona njengamabandla wona la asakhula la asukumayo beme kakhulu begxile ku-constitution le-policy yakhona icace, ukwenzela ukuthi kungabi nomuntu ophonga ukuthi kusasa ngacabanga lokhu ekwenze ebantwini njengolokhu ukuthi kuyaxotshwana kuyaxotshwana. Okunye ukuxotshwana lokhu kusuke kube yinto eyisiqokoqeleni elibe khona ngoba noyabo uhamba lapho kanti uhamba le-parasite, umuntu oza ngapha kodwa yena sizangale emzini ethathe zangapha ezisengale ethathe zangale ezide phakathi kwegumbi khonokhana kuba yingozi. Isiqokoqelo sombuso siyikuthi khona isisekelo sombuso kumbe esomthetho wona le i-constitution engabe ifanele ukuthi ilandele uyayephula ukuthi khona uqondise umuntu njengalokho okwenzakaleyo. Lokhu kube yingozi kakhulu yona le ngoba nakathesi seziphuma ukuthi uzwane besidlala ngale, uzwane bethatha indaba zangapha ezisengale elobudlulwane nalabantu. Njalo akumelanga kube lo muntu othi khona nxa kuvunyelwana ukuthi akuye ku-coalition yena umuntu ebesesithe naye ku-coalition sakwenzani lobo zibani babe ngabathengisi kumbe babe ngabemakhiya, asikusebenzi lethana. Asozinto ezitholakala zikhona ku-constitution zona leziya akubekwa ngoba i-constitution awusozi ibumbe iparty uyibumbele i-coalition. Ubambana kuphela namanye amabandla lisiya ekhethweni kulona leli lizwe leli eselihluphe kangaka selifuna abantu bebe libumba.
Mnumzana Nkomo, ungathini wena nxa ubona okwenzakalayo? Inkokheli zethu zilodubo na kumbe vele bakhona abakhokheli kodwa abantu babangamanyanisekile?
Abantu kulula ukuthi bamanyaniswe bahlanganise ngenxa yokuthi izidingo zabo ziyafana. Bonke abantu bayafuna ukuthi bahlale kahle, babe lezindlu, bafunde, babe lomsebenzi, babe ngagula bayelashwe ngendlela abayikhonayo. Abantu abasuka babe yizikhoxo yilaba abakhokheli kungenxa yokuthi basebenzela kakhulu izikhwama zabo. Abanye futhi bafoma amaqembu bafomela ukuthi balesikhwili lozibani lozibani. Inkokheli ezisebenzela umphakathi zinlutshwana. Sike saba lo Joshua Nkomo, hayi abanye laba yebo siloba sithemba ukuthi bazaba khona abafana naye, kodwa kungathi ubukhokheli kuyinto esilelayo kakhulu elizweni lethu. Yikho ubona nje kuhlala kuxotshwana kungasebe kungelala lama-destinal hearing. Abanye behlala ku-press conference uthi kanti bangobani baxotsha abanye, omunye la uhlala ku-conference la uxotsha abanye uthi kathi usisanasana lesi umtshado wezinja wenzakalani.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, ubexoxa endawonye lesiphathamandla sebandla leZimbabwe People First, umnumzana Max Mkandla.
Umumo womnotho oya ulokhe usiba mubi elizweni usubangele ukwehla kwenani labakumsebenzi yeart abangena kumncintiswano omkhulu owe-National Arts Merit Awards walonyaka olungiselelwa ukwenziwa kuyona le inyanga. Kubika uMark Peter Ntambe.
Umkhosi wenama wenziwa kanye ngomnyaka ngenhloso yokunanza imisebenzi emihle athelizweni lokubo ngabaqhubeka kakuhle kiyo. Umsekeli kamqondisi wenhlanganiso ye-National Arts Council of Zimbabwe eyiyona exoxa lomkhosi umnumzana Nicholas Moyo uthi abakubonayo ukuba kulokwehla kwenani labangena ukuba bencintise kulomkhosi walonyaka kubangelwa ukungami kuhle kwezomnotho elizweni.
Sikhangelela ukuthi inama ngokwayo sesihlanganisa ama entries angeniswe ngama production houses lama report ama report mana ama monitors pose bekufika i 900 okade kuyinani engaphansi kwalesi kade siyitholile ngomnyaka owedluleyo. Ngomnyaka owedluleyo sasithole about 1100 and isizathu siyikhona lokhu ukuthi umnyaka odluleyo into bezinzima ukuthi even ama musicians akwanisa ukuthi agcizelele ama album balonje babe balutshwane aba ama film labo bekunzima.
Umnumzana Trusten ubo osebenzelana lenhlanganiso zabatsha uthi ngokusilela kwemisebenzi abatsha bazithola bengena labo kumisebenzi ye-art egoqela ezomculo ezokulungisa lokunye ngendlela yokuthi baziphilise ngayo okuthi ingasekelwa sibisibili kungenzakala ukuthi kuvule amathuba okuziphilisa kwabatsha abayibona abahlaselwa kakhulu ludubo lokusilela kwemisebenzi ngokwengezelelweyo.
I-art vele industry ungananzela i-America ithola imali enganani ku ati ilako vele even South Africa wananzela ukuthi abantu abayenza ama-arts eSouth Africa ababoni behamba ngenyawo ezi-13 abantu abaphucukileyo abantu abalezimali zabo abantu abalempilo enhle kodwa lapha eZimbabwe zabona ukuthi umuntu ozama ukwenza i-art yankona vele uyambona ehamba ngenyawo ezi-13 uyambona edubeka akalako ukudla akalani. So umkhonomi lo vele ngokumele kulungiswe kwenzela ukuthi wonke umuntu olako abafuna ukuyenza engakwanisa ukuyenza.
Abatsha abagabaza kwezomculo bazatholakala bephatheka kunama lonyaka okugoqela untombazana oyenza izinto ezibabazekayo uThamsa Nqathami Moyo lomfana oqhuba umculo wehip hop uTakura njalo sikhangelele owesifazana wakuqala esigabeni sokuhlekisa abantu esama comedians ozangena kulomncintiswano. Umoyo uthi njengenhlanganiso emele eze athelizweni bazama ngayo yonke indlela ukuba imisebenzi le kunye lemikhosi enikeza imvuzo efana layo iqhubekele phambili ilokhe ikhona noma umumo ungaze ube mzima lapha lalapha yami
nama iphakathi kobunzima ilizwe eliphakathi kwalo kodwa singabanye sithe noma izinto zinzima ama awards asiwakhansele singawakhipha singawayisula engabi khona kungaba nzima ukuthi siwaphendukize mzwana sesicabanga ukuthi sezile imali thina sizimisele silabantu abasupportayo kakhulu abamalathi ngesikhathi kunzima sizaqhubekela phambili sithanda ukubabonga njalo ngoba yiba benza ukuthi khathe siqalise ukukhuluma ngenama ngoba izabe ikhona
uthi noma kanjani mhla ka 18 Hlolanja kulama artists afika kwangamathumi amathathu lanhlanu azathola izicoco lemivuzo njalo kuzadala amathuba okusebenzelana kwabo ngendlela engathuthukisa imisebenzi lobungcitshi babo kwela kusasa. Okwakuqala lonyaka uZulu uzathola ithuba lokukhetha ama artists awasekelayo
kuzabe ke kule esikuthi people's choice khetha umathanda umuntu uyakhetha umathanda yebo abantu bayisithi hey indaba lengafakanga lo indaba lengafakanga lo hayi sithi kuZulu ke sipha uZulu ixetsha lokuthi uZulu akhethe umartist ababona ukuthi wenze kuhle ngomnyaka lo odlulileyo abamthandayo.
Abahlabeleli bathola ithuba lokutshengisa ubungcitshi babo ngelanga lombuthano njalo lonyaka abasakhulayo abalethuba bagoqela uNoma owake wasebenza leqembu le-Iyasa uJapraiser uThebe wakobulawayo labanye. Lonyaka kuncintisanelwa izicoco eziyithiyangalombili ezigoqela i-theater, i-dance, visual arts, film le-television, i-literary arts, izingwalo, spoken word lomculo. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Ntambe.
kwezemidlalo iqembu labesifazane elidlala umdlalo wenguqu ele street set lithole usekelo oluvela kunkampani ye Falcon Enterprises. Intatheli zindaba yethu yezemidlalo Joseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Usomabhizimisi uDavid Moyo lamankampani yakhe edolobheni lakobulawayo lasedolobheni leGwanda uphathise iqembu le-street set ngempahla egoqela amakawuso okuvunula nxa lidlala ibhola. Umoyo uthi amantombazana kawatholi usekelo olwaneleyo njengabafana, yikho ekubone kufanele ukuba aphathise iqembu le-street set.
Abantwana abangamankazana isikhathi esiningi balesifiso sokudlala ibhola but kabala abantu ababasekelayo. So sahlala phansi ne-management sakubona ukuthi asincedeni abantwana laba abangamankazana. Sathenga ikhithi sabanika, sathenga la ma-pads angakwana 20 sets for each umntwana ngamunye ngamunye.
Iqembu le-street set labunjwa intatheli izindaba uLimangena njalo lidlala kusigaba se-Southern Region Women's Football League lisebenzisa inkundla yesizinda. Umoyo lezitolo ezithengisa ukudla lezigayo edolobheni lakobulawayo laseGwanda useqhathe amanye amankazana adlalela iqembu le-street set ukuze bengagcini beyekela ukudlala ibhola njengoba bengatholi iholo ngokudlala kwabo.
Umntwana wesilisa uzathola kuyukuthi angathi uyadlala i-sport abantu baphanga bemsapoti ukudlula umntwana oyini oyinkazana. So thina sikubona ukuthi kasiphathisaneni abantwana besintu abangamankazana abesintwana labo labo bephumelele emdlalweni yabo abangaba bayifisa ukuthi beyenze kumbe besiyafika overseas befike.
Inkampani ye-Falcon Enterprises ithengele iqembu le-street set ama-uniform amabili njalo inye yakhona ngebomvu elombala olithanga kuthi inye yakhona ngemnyama elombala omhlophe iphinde yabathengela njalo lamabhola. Ngiyimele Studio 7 ngobulawayo ngingu-Joseph Njanji.
Sinqaba ingoma inkondlo kaDumisani Mhlanga isigqibela uhlelo lwethu kodwa singakehlukani kesikhangele inhloko zendaba ebesilazo.
Umfundisi Ivan Mawarire ukhululwe lamhlanje ejele lechigurubi ngemva kokubhadala imali yesibambiso ibail.
Olwela amalungelo oluntu owathunjwayo umnumzana Itayi Zamara lamhla ufikise umnyaka lenyanga ezilithumi lanye enyamalele.
Kwanelo kwalamhlanje olivalelisayo unguntungamile inkomo
lo Chris Gande silichiya ku Studio 7 Live Talk lilalo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7.
Kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.